Ngenye yengoma ebihlatshelwa kakhulu ngesikhathi kukhushwa umhlangano weCongress ebandleni elibusayo leZANU-PF, unkosikazi Grace Mugabe esebonakala edlalela ezikhundleni zaphezulu esekuveza mgceke ukuba ulamandla amakhulu. Ubufakazi bokuba ubevele ewasebenzisa ngasese lawo mandla unkosikazi Mugabe yinkulumo yakhe yokuba waba lesandla ekubekweni kwake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru endaweni kamnumzana Emerson Mnangagwa osengumsekeli kamongameli okwamanje, lanxa kunguye owayekhethwe yinkokheli yeZANU-PF ezigabeni eziyisitshiyagalombili ngomnyaka ka-2004 ibandla lifuna umsekeli kamongameli wesifazane. Umgcini sihlalo enhlanganisweni esebenzelana loZulu eye-Combined Harare Residents Association, CRA, umnumzana Simbarashe Moyo uthi kulusizi ukuba uZulu khona ekunanzelela khathesi ukwenza kwankosikazi Mugabe obevele ekwenza lokho kusukela selokhe waba ngumkamongameli. Osekusethusa abanengi uMoyo uthi yikusabalala kwalawo mandla esengenela le misebenzini kahulumende esazi ukuba akenziwa lutho njengoba engumkakhe kamongameli. Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi ebandleni lezombusazwe le-People's Democratic Union, PDU, umnumzana Sambulelo Chabangu uthi sibonelo samandla kankosikazi Mugabe kuyindlela asebenzisa ngayo impahla kahulumende kulezi nsuku kikho konke akwenzayo, okuyinto athi kumele imethuse uZulu.
Soneso senzo sichaza okunene. Ungabona umama njengomama uGrace esenza lokho akwenzayo, ubaba ezithulele, kutsho ukuthi usivele useqedile. Useqedile, akusela lutho. Yikho nje esenza umathanda, ngoba angithi uba ngumkakhe lo kutsho ukuthi ngezindlela yena ukuthatha ukuthi njengoba mina ngingunkosikazi kamongameli kutsho ukuthi yonke into engiyifunayo mina vele kufanele yenzakale. Manje ubaba phela ngumuntu othi esitula i-experience, uyakwazi ukuthi into ayenzayo i-wrong, kodwa nxa ukuthi umama vele secobodizile akusela lutho, akasozenelisi ukuvula umlomo.
Isibindi sikankosikazi Mugabe lapho ekhulumisana loZulu engakhethi magama loba uhlonipha abadala kulaye ekwenza ngoba esazi mhlophe ukuba akula ozawuvula umlomo emphikisa nxa umkakhe esaphila njalo engumongameli kuveza uChabangu.
Isibindi sakhe lami nginje ngiyasidinga ukuthi kathi ngabe usithathaphi, and ukubuya kwakhe ukhanya uze engumuntu othukutheleyo, ungani ngumuntu ofuna ukufeza esinye isibanga kumbe enye into ethize, kumbe uza njengomuntu ongani kuthiwa vele uza uqophe uzibani lozibani. Kukanti-ke mina ngibona ngani ezepolitiki akufanelanga sizithathe ngaleyo ndlela. Hatsho ukuthi liyambona mina wozani la kufanele singene kwezombangazo sile nhloso, sile njongo yokuthi sifuna njalo sifisa ukuthi sisebenzele abantu, abantu babe yiwo amakhiwo ethu. Hathi ukuthi thina abantu basibone bathi alwana labana. Ngibona sekunjalo, impambaniso enkulu kakhulu.
Wengeza uChabangu wethi uyayazi mhlophe into ayenzayo unkosikazi Mugabe elisebenzisa ngebanga eliphezulu ithuba lokuba kwakhe ngumkamongameli eqhuba okuqondene laye lomndeni wakhe, hathi ukusebenzela uZulu.
Uyakwazi ukuthi ngaze ngikhulume ngithi akulanto elizayenza njengoba elawo amandla ukuthi athathe imbijana naleyo kahulumeni. Uhulumeni akufanele ngayiwa ayisebenzisa kwezinye izikhexe ezivele zifuna ukuthi zivalwe, yena asebenzise ukuthi aye lapha afuna ukuya khona, esiyafeza ezakhe izinto nothi izinto mhlawumbe ziphathe, ngoba uzwa ngendlela akhuluma ngayo ukuthi angiboni ukuthi into la ayikhulumayo ingaba ngenhlanganiso yakho, sekungani yinto yomuntu, into yomndeni. Kodwa kuyinto embi kwenkokheli, angibondi into enhle, ngoba kumnandi phela nxa zingena kwezombangazo uZulu azikhethele ukuthi hayi mina ngifuna lwana, ngoba lwana ulalokho. Kufuze sihambe njengabantu abayathiya inhlanzi, silamawemu silensipho, sike siphosele insipho emanzini zibuye inhlanzi sizigole. Manje wena ungaqala ngokuthi uvele ukulola hayi bange babuka, umzana sethuka kakhulu.
Umnumzana Theophilus Tembo waseGreyston Park laye uthi akumangalisi okwenziwa ngumkamongameli kuyisibonelo somuntu osewethukile ukuba usetshonelwe lilanga engakayilungiseleli imuli yakhe, esenanzelela ukuba usekhulile ngempela umkakhe kungasensuku zatshwala ezawachiya amabele.
Nguye owazi ukuthi ubaba njengomuntu osekhulile izinto ezimhluphayo ngezinje lezinje, njalo naye atshelwe ukuthi njengobona kwethu izinto lezi azisozimhambise khatshana, kungenzakala ukuthi kuyenzakala into enje. Yena njengomama uyethuka, njengoba ubaba kungathi namhla ufile ngizakwenzani. abantu bazangithini laba bazabuye empusweni bazange hlangabeza yini abasazibenhlangabeza okungcono ukuthi mina kangingene ngibe ngimo engibusayo ukuthi amandla angasuka endlini yami ingathi injongo yami ekhona
uZulu akangakhanyela ukuba ungene njani kwezombusazwe ngoba kungaqhathekanga lokho oqhathekile ukuba ungena khathesi nje efuqwa yini lokuba ehloseni kuveza uThembo
ingathi kwethuka akula planning njalo nxa kuyikuthethisa awusakwazi ukuthi onguye isihlobo sakho mbani njalo awumeleli ukuthi abantu bonabo bekhuluma ingqondo zabo ukuthi njoba sokunje mama sizakusekela ukuthi ube ngubusi awusameleli khona kusebabona njengabantu ukuthi abantu bonke bonabo abakhona bazamwisela phansi njalo ngabantu abafuna ukuthi yena umkakhe basuke emadleni
enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi makungabi yinto emangalisa uZulu ukungena kwankosikazi Mgabe kwezombusazwe ngoba kungelinye lamaqhinga kamongameli Robert Mgabe ukuba abe lokhe ebambelele embusweni esesebenzisa umkakhe njengalokho abekwenza labo hlangothi lwezomvikela
lokho akufisayo lalokho afuna kwenzeke kumele kwenzeke yinoma kumi kanjani yikho nje sibona umfazi wakhe engena kupolitics efika laphana akhuluma aphazamisa ukuhamba kwenhlelo kahle uzampefu sibona abanye bexotshwa sibona abanye bexotshwa la kuhulumende ilizwe like lime esibili sibona abantu lokho bexotshasana kanjalo njalo sibona ukuthi esenze kanjalo umfazi wakhe usitshengisile ukuthi laye kulesifiso sokuthi abuse leli lizwe wayekhuluma esithi yena abasekeli bakamongameli abakhona uvice president uphekelekezela Mpoko lomnangagwa bayamlalela bona bebhala phansi lokhu ayebebatshela khona usitshengise ukuthi ngayingeli ngezinye indlela nguye emelele isikhundla sikapresident siyabona laphana uThomana kathesi wakhuluma ezinye izinto ezazingakhangeliswa ngayilizwe sambona ephuma esithi hatshi lokho kakufuni yena usitshengisela ukuthi ngezinye indlela uselendlela ayosebusa ngayo uhulumende kanye leZANU-PF
ukwenza kwakhe unkosikazi Grace Mgabe uZulu uthi kwehlukile kulokho okwakusenziwa ngumuyi unkosikazi Salim Gabe ochazwa njengomuntu obesazi isibanga sakhe njengomama wesizwe elokukhalipha okuthize esazi njalo lapho kumele aphelele khona okwenza wathandwa ngabanengi lalapho esengasekho emhlabeni ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.